Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, esonto mhlaka 27 kuhlolanja 2022 mukhethule. Endabeni zethu lamhlanje, abaqhathanelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Bahlasela abakubandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe.
Bamphosela amatombo nematanda bari kuita violence abantu vanhu vedu.
Abajabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine abade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubalekela impi esabekayo.
Impi leyi isithwalise nzima.
Ukhansela wentaba zinduna uthi kunengi okuhlupha isigaba lesi. Zalethulela izamasiko ezabatsha zezokholo lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abatsha abacatshangelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF namhla bephazamise umhlangano we-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe. Ibandla likaChamisa lithi kulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlasele abalandeli bebandla le-CCC benze lokhu uChamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UChamisa ucele abalandeli bakhe ukuba bengasuki emhlanganweni lo ngesikhathi behlaselwa.
Musaphiza Mirai, Mirai, aywa Mirai, 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 aywa Mirai, bamphosela amatombo nematanda bari kuita violence abantu vanhu vedu. Abantu vanhu vedu ndokumbira kuti vanhu mufambe.
UNkosikazi Sinikiwe Mabhena obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi bebelalele uChamisa bengakahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Ake sitoko sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala abantu ukugijimisana labantu bechaje namatshe bechaje ngeswazi asesisababeka emhlangano sanda kuqasana bathi ule 30 minutes uqalisile. Abafana laba babe befethe isimbo emafosholo amabhemba lapho ngokuthi onke umuntu olethishete yelo yemchaya ungabaleka khona abatek-tek yona abengu 3. So bala bacinga kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ngokuthi okunye kusebenzisa kodwa abanye abantu balimehle engibonile ngoyi-1.
Lokhu kuchothoze ngumnumzana yeBeth Mpala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenza eZANU-PF asikukhuthazi.
Umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu be-TCC besese-MDC babe vele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarara wablokhwe blokhwa libandla elibusayo. Asilaso isikhathi seleso, but isikhathi sama-campaigns. And we are on the ground, liyazibonela lapho esiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze kulekela bodwa bengafaki iZANU-PF phakathi. Kuthiwe babiziwe ecourt kwatholakala vela kula meeting abeblokhiweyo emapholisa la athi ayeblokhanga manje iZANU-PF ingena.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho lophalamende eBinga North uthi bazaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho lowabevinjwa ngabakubandla leZANU-PF lamapholisa.
Okwakhathesi eBinga North besingakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeyina ngayo ngabantu beZANU-PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba Mpophoma edayela ephalamende uthi kumele abantu bekhankase ngokuthula.
Ukudlwangu udlwangu nokuvukelana lokutshayana akusiyonto ekhwabithekayo, akusiyonto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. sonke singabantu kumele sikwale konoko kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu abanikazi bomsebenzi bengalimali ngisho angazi ubana abantu sizafunda nini udasiyenisekeleni ukusetshenziswa ngabantu sivukelana sitshana silimazana
kuyaxokozela iZimbabwe ngesikhathi kudingwa abazamela amakhansili lezigaba ezitshiyeneyo kudayela iphalamende okungamalunga axotshiswa libandla le-MDCT lele People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abadabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezishiyeneyo athi bezimisele ukuhlala kule Ukraine noma kulempi esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kwele Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo namasosha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia besebenzisa imibhobho lokunye abangakuphekapheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kwele Belarus lapho eleRussia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. EleRussia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngeleRussia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. ULayson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. Yeah, it's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time, most of their embassies are helping them. And there are a lot of people who are assisting in the coordination of transport and logistics. It would be better to move out right now when there is still assistance and when there is still help. And like to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangele ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabhonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Ha impi le isifalise nzima kunzima nxa libukela ama videos alokhe circulator amabhombe jikwe indawo yonke ngapha kulama students futhi aweZimbabwe wahambayo ngama scholarship so kusuka kucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesicilo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi. Hayi kubuhlungu sibili kulukhoni. Yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyelela isituation enjalo kungaba njani kambe sho.
Uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine.
Sikhuthaza uhulumeni ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonteza kumanje njalo nje. Kodwa ngiyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulamazimbabwe enza sekubindawo neziyango Poland abahambe Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwa eZimbabwe ukuthi zibuye border zithwala amaZimbabwean flags kwenze ukuthi ba-identify babancedise ukuthi basukele izweni lelo. Njalo sifisa ukuthi i-government ingabe iyakhipha i-information ecacileyo ukuthi abase-Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo.
Abasuke ngeviki eliphelileyo kule Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye-Diaspora Network esebenzela kule Germany. Bahlangabezwe ngabanye babo abahlala ePoland. Bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya. Kusenjalo banengi abantu abathi eleRussia lele Ukraine kumele bekhumisane umlotha kungakabulawa abantu abaningi kakhulu. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF ngomunye wabalombono lo.
Siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO njalo ama interests eRussia bafuze bona bahlale phansi bakhulume.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphatha amandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kwenze mapandeni namhla sisentaba zinduna lapho ezathina sibanda akhoka khona lo kansila
lapha ke ngibingelela ke umnunzana ngisithi unjani igama ngubani usitele ukuthi uminga.
Yes, mina ngu Alexander Mkandla ngu kansila ka ward 6 khona phendaba zinduna.
Entaba zinduna,
yes.
Uminjani esigabeni?
Hayi esigabeni ikonoko phakathi kwesikhathi sehlobo isikhathi somsebenzi kunenge ongaba khona of course intoni ngekho esigabeni kukhona ama-challenges here and there kodwa ke hayi silaye umlisa wesigaba ubaba uKhumalo
uyasebenza
uyasebenza
yeah ngibona abantu bakomunye umbuso uchakazile sinisokule hlobo kodwa abanye bathi ke asasenzaleni kahle uhamba njani nasisisa.
Ya, yes, liqiniso. Abantu abalima ngabonke. Yeah, balimile abanye abanye abalima. I-major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami kule ndawo osukula abantu abahlezi emlimeleni.
Bafoma.
Hayi, bakhona abafakayo khonapho kulo mphathi owafakayo kodwa kungazani yena nxa isitsho uthi uchief wathi kafaka abantu
uthi ubathwa mafa bana
uthi uchief wathi kabafake abantu
uchief.
Yes.
Uchief umana des
uchief felo khona wena lo uFelix kodwa kathi sikapho
usepretty so yabe mnika athi wena faka abantu
hayi lokho wena lapho faka zakho ngiyakhuluma ngenkulu
kodwa njengokhansila ubuza ukuthi andaba vela ngawuvunyelwe yini.
Ngiyavunyelwa ukubuza, ngiyabuza
ba utshele uzivela so kodwa abantu bobuza esigabeni sakho
bakhansila
bakhona ukuvume njani bathengisela imizi bathi
osaqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa abanye but mina ngibabuza embabuza kuloti ngathenga akula lokho yikho engakufakazi ukuthi akuloti mina ngathengiseli ngathi ngathenga
indabakodwa
kukhona ukuthi irume ekhona ukuthi abantu bathengisele mhlawumbe.
So uzakulungisa kanje ukugcina bebuza labantu wena imoto yakho sozalwane ngokuza.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba it's something that is in the process ukuthi sikulungise. Ngoba to play for protect we also taken the issue up to council. Kuzalungiswa.
Kuzalungiswa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yini khona ngabe sisivele sekuhlelwa sokulungiswa konke.
Labo kuyenza i-voter registration at important ngibona isigaba sakho lapha abantu abaregist ukuvota kuyini?
Abantu baregistered they didn't tell us in time. When they came in that's when ngamaposta. Alba ngaba besitele kulesikhathi sayenza i-voter campaign like ukutshela abaphathi ukuthi ngelanga elinje kulento enje ukuze batshela abantu. So bona that's when sebekhona and they were here just for a day.
Uthi uthi abasebenzi laba council kambani ngakuthi awasebenza ekhansil njengabantu bezikilaba.
Ye ngabasebenza lathi ngabe ku-right. So singazi ukuthi babetshele osobhuku yini but you'll find ukuthi osobhuku laba abanye bayabe sisiyabakwazi. So kahlekahle ukuthi babetshele bani lata sikwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nxa ukhangele lisebenza njani lo member of parliament wena?
No, sisebenza kahle. Sina still a problem with a number of developments. We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi khona qalise ukwakhiwa. Bonke ku plan. Then we have ama roads since ngiswele izulu kwamanje, but we've been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some emisiwenza destroy ngamanzi ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngithini ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, I can't tell at the moment because angiyazi report ukuthi akula mithi, but we have itabazana clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantu abanduna ababuya kiyo, but lamanye ama clinic akhiwayo around Tabazinduna ukuthi nxa isephelile it will ease pressure to this clinic.
Siyabonga kakhulu ezothisa Sibanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali zenuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele Ukraine. Ngesikhathi iziphathamandla zakwele Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya engani akhuluma kubi naye ilizwe lakhe. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kwele Nigeria. Lokhu kubikwa iReuters News Agency. So ngesikhathi sengamasiko.
Senganamasiko senzile manje
lo baba mkhulu
babelobola usenzile.
Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya ngesiphala senkosi.
Duwe ngibingelele labalaleli, indaba yesiphala senkosi yinto engaqali manje, yayikade khona nasekadeni. Amakhosi ethu akudala ayesiba nesibaya nesiphala lapho kokuthi khona nxa abantu babo sekule nkinga bakwazi ukuthi babancedise. Ingakho phela inkosi yayikwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo, egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi mnyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngenhloso yokuthi nxa sekufika mhlawumbe sokuyisikhathi esomiso kube nendlela yokuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile, ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela, cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million umuntu lo yedwa mayengakhipha $1 kuyaba imali noma ngithi 1 rand kuyaba imali eningi kakhulu. Iminyaka yonke ngeke kuphinde kube lendlala. Wena wabona kusenziwa lo ngujoseph wasebhayibhilini owayeqoqa ukudla kwasegibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Ciba-ke babancube.
Ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi abasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzabe kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela, ziningi izinkinga esibhekane nazo. Kunje uyabona abantu balezi nkinga baphelelwa ngamaphemithi okusebenza lapha eSouth Africa. Izinto lezi ukuza kuthi ngokuya kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungani oluthanda ukuba inkinga kakhulu ebantwini benkosi kuqale ngalo, mhlawumbe bese kucaphuna khonaphana esiphaleni senkosi kusizwa abantu. Ngakho-ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke kabasondele baphosele laphana hayi into yakho na yonke nje isemthethweni bangethuka abantu yonke into nje ihamba ngendlela njalo uma kukhona abafuna ukukubuza bangesaba ukubuza ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle ngiyabonga
hayi ke olamhlazo malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo baba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko sike sizwe ezokholo lesiKristu sinontukameni Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo izihlobo zami ezithandekileyo ngosuku lolo olucolekileyo ngilibe ngelela kuzo zonke indawo nesithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela kodwa kube izintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisize thina emphefumulweni yethu namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka ngizathanda ukubana ke sikhangele verse 6 kaLuka chapter 3 ukulamagama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaIsaya uyayikhweza izinga elithize ngathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu indlela yenkosi esithethi na ingaphakathi womuntu ingqondo umphefumulo inhliziyo yomuntu kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu uthi ke inyama yonke abantu bonke kawukhathalekile ukuthi ungubani ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni uye emacaweni ukukhonza ngowabomama labantwana kanti ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke kalikhethanga ungaba ngubaba ube umama ube umntwana kalikhethanga kubana ngumkhokheli ngolandelayo uyini kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi uyalikholwa kawulikholwa lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula uzitshele ukuthi mina mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi kodwa ke isigcino nguwe ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu elingayize amahlaya lo muntu lithi inyama yonke umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela achumayela ngayo kumbe ulimi akhuluma ngalo kakuqakathekanga konke lokho okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni ngobana asingazake siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi khona emhlabeni ngoba ngale kuthiwa ulamthandazo ngalo kwethuna kumele sizilungisele silungise indlela yenkosi sisaphila sisesenganeno kwethuna simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso indlela kaNkulunkulu yiyo olela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombezombe kaziphele abaziphakamisayo abazehlise abamazombezombe kabaqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele babathixo ingcwele senze ubana inyama yethu esisaphilayo ihamende na eyo wenze ukungasedlula sithole insindiso yakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Oko manje sike sizwe ezabatsha. Kwaza bacha ke lamhlanje siqoqa lejaha elicula okunye okumangalisayo.
Salubonani, salubonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma, ozalo lapha nenkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando etshitshinyana emnyama emculweni kaMaskandi, umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015, manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boy. Emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wakuthelezwa senqutho lapha eSouth Africa. Uyo umfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona. Isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele kakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows, kuma business opening ceremony, kuma birthday parties, emishadweni, kuma political rallies. Njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi. Siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo. So isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu, awuzikhulisi wena. Futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa. Abantu yibo abasizwayo. Kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha, ngokusithengela ama-CD. Ngalisabi ihlazo, angilaso isponsor njengakathesi. Yonke into siyazenzela, sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto, so singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunde amaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke, especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje, ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yilipi iqembu, yilipi iqembu, ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into. Uyi ambassador, uyi real model. So sisebenza nalobu ubani, kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu. Ngiyabona.
Siyabonga kakhulu uMfowethu. Kuyibu uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF Namhla bahlasele abakubandlale Citizens Coalition for Change eKwekwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kule Ukraine akade bengafisi uphuma kulelo lizwe sebefuna ukubaleka ngenxa yempi eyesabekayo. Oliver Lisayo.